Uzulu edolobheni leGwanda ikakhulu labo abaziphilisa ngokuthengisa baqhubeke ngemisebenzi yabo ensukwini kungakhathalekile ukuthi bekulilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yeZimbabwe. Abathe gwaqa endaweni yamaqhawe eGwanda babalisa imuli zamaqhawe, izisebenzi zengadla zikahulumende kanye labezombusazwe. Iningi labantwana bamaqhawe alele eGwanda bathi uhulumende kumele akhangelisise inhlalakahle yabo. Umnumzana Damoka Mangena, indoda neqhawe uMuyi, umnumzana Nefat Mangena uthi loba nje uhulumende lohlelo lokubabhadalela ezikolo lolu hlelo alufinyeleli bonke abantwana bamaqhawe.
Ku-school fees abantwana abanawethu abanye bakhontinue ngesikolo, abanye bayathola kodwa abanye abakatholi. So sicela ukuthi sincediswe uhulumende kalandele muzi by muzi olabantu abalalelayo bacheke, ngoba kwesinye isikhathi abantu besala ukuya ema-ofisini. Sometimes abantu abangalalwazi ukuthi kwenzakalani. So there's a lot of umsebenzi to do the awareness.
Eyinye njalo ingane lelinye iqhawe unkosazana Barbara Magabo, yena uthi umfowabo befundiswa ngohulumende kodwa uveze ukukhathazeka ngokuswelakala kwamanzi kulindawo okulele khona amaqhawe.
Umna wami okugcina okuthiwa ngumathini wayefundiswa ngenhlanganiso yama-veterans, yiyo yambhadalela imali yesikolo. Kodwa bezisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha.
Umnumzana Ngobezitha Swanda, indodana elinye njalo iqhawe uMoyo, umnumzana Simon Swanda wayegaziwa ngegama lempini lokuthi Clearance Majola, uthi kumele bavulelwe amathuba emisebenzi njengabantwana bamaqhawe.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sikupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene kusiskimu sibenefite, ikakhulu sikhangele izithukuthuku zabazali bethu.
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Bednico Ncube uthe uhulumente uzaqhubekela phambili ehlonipha njalo enanza labo abalwa impi yenkululeko. Bangamathumi amathathu lane amaqhawe lamaqhawekazi alele endaweni yamaqhawe edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni, ngingu-Albert Ncube.
Matlamo ngeli lo, matlamo ngeli, iba wale tu.